Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Vuganja ni mtuaga zomu se ola mugela emoye ni ngolwesi tatu mshaga 18 kuzibandle la 2021 ngontunga milinku mo enda venize kuseni la msanje
siyabe sisizwa ama hunga hunga kota unge labo kiniseko obukona uuti sikabeni esinje ulabantu ababanjiweyo umkhuhlane
kupupe abantu abanga machumi amavili lantatu 23 nge COVID-19 kuleli isolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 942 velomkhuhlane lo
ngwala $50 yakukhona yini lizi lokuthenga isinkwa ayene lizi lokugada umjova kwezinye indawo so ikudlalisa isikhathi
ibhanga elikhulu lelizwe ele Reserve Bank lithi liza kwethula $50 ebambeneyo kusikhatshana esilandelayo. Iparlamente yeMelika namuhla izavotela ukususa umongameli Donald Trump esihlalweni ngohlelo lwe-impeachment. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kupe abantu abangamachumi amavili lantatu 23 nge COVID-19 kuleli isolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 942 velomkhuhlane lo. Lokho kukhuphule inani lasebebuleyo ngomkhuhlane lo eZimbabwe laya kumakhulu amahlanu lamachumi amahlanu lanye 551. Asebebanjela umkhuhlane bona bakhuphuke baya kunkulungwane ezedlula amachumi amabili lantathu 23,239. Phakathi kwababhubhe izolo abayisikhombisa ngabakubulawayo kuthi abanye njalo abayisikhombisa ngabeManicaland. EHarare kulababili abahlanu eMashonaland Central kanye lababili eMaswingo. Ukukhwela kwenani labantu abafunyana belomkhuhlane lo kanye labafayo kuza ngesikhathi izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokuthi aziseneelisi ukufinyelela amadolobho lezibhedlela ngenxa yeziqondiso zokuvalwa kwelizwe emizameni yokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Kwezinye indawo izakhamizi zikhala ngokuthi sezisesaba lokuya emasimini ngoba zivinjwa ngamasotsha lamapolisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lomqondisi wehlanganiso ehlomisa izakhamizi ngamacebo okuzithuthukisa eRural Communities Empowerment Trust uMnumzana Fumani Ndlovu.
Akula information abantu abayiphiwayo kuthule nje siyabe sisizwa amahunga hunga kodwa kungelabo qiniseko obukhona ukuthi sigabeni esinje kulabantu ababanjiweyo umkhuhlane we coronavirus COVID-19 kulobunzima obukhulu ngenxa yokuthi abantu abaphiwa imbiko akulandlela zokunika abantu imbiko emaphandleni yikho lolwazi lwe COVID-19 lusilela kakhulu labantu bengakuthathi serious indaba ye COVID-19 ngenxa yokuthi akulambiko ebambekayo kumbe ngithe lesizotha abantu abayiphiwayo. Indlela abantu abathola ngayo imbiko indlela zabo WhatsApp kumbe ngithi social media akula formal channel.
Abantu bayenelisa na ukuthi bahamba hambe kumbe bayavinjwa nje ngalokhu esizwa kusenzakala emadolobheni.
Ama restrictions afakwe nguhulumende okuvimbela abantu ukuhamba eqinisweni a affecta kakhulu abantu bemakhaya. kungenxa yokuthi okokuqala vele i-transport iyahlupha ngenxa yalama restrictions sokusiba worse ukuthola i-transport. Okwesibili, ama-services abantu bemakhaya, ama-services amqoka bawathola kathana, izibhedlela zikhathana, akula ngendlela abantu abangafinyelela ngayo izibhedlela iningi labantu ngaphandle kokuthi bagade izimota. Kungakho ke nxa izimota zingasekho abantu sokusiba nzima ukuthi bahamba hambe bethola ezempila kahle bebethola okokubaphilisa. Kungakho ke siyananzelela njalo ukuthi indlela uhulumende akubeke ngayo ukuthi ukuze umuntu ahambe kumele aqale athole incwadi evela ku district officer wemapholiseni kumbe ngithi u station officer wemapholiseni. Kuyindlela ehlukumeza kakhulu abantu bemaphandle.
Umnumzana Vumani Ndlovu ngowenhlanganiso ye Rural Communities Empowerment Trust. Usiba lukhulu we Reserve Bank of Zimbabwe umnumzana John Mangutka uthi ibhanga lakhe liza kwethula i-$50 ebambeneyo kusikhatshana esilandelayo. Kodwa ulandule imbiko ebisithi baza kwethula njalo i-$100 le-$200. UMangutka uthe kabalalo lolo hlelo okwamanje. Kepa ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ukuze kuqedwe udubo lokuthwala imali enengi abantu besiyathenga okuyizinto okungatsho lutho, kumele ibhanga elikhulu lelizwe lethule imali engange $2,000 ebambeneyo.
Kuqondile njalo kulungile ukubana kubuye imali ama-denominations angane athe qaqa singakhangele la ukuthi sokuhlala isikhathi eside lokho kwabeza imidona lokho esenza ama-denomination amancane okwenza abantu bathwale intaba zezimali nxa besiyathenga. Singakunanzelela njalo ukubana inflation i-affecte izimdola ngendlela ephezulu kakhulu, njalo kuyikukhohlisana okukhulunywa i-Reserve Bank nxa besithi bazaletha $50 kuphela ngoba besikhangele into belethe imali ezithe ama-denominations aphezulu kakhulu ngoba la $50 yakhona ayinelisi lokuthenga isinkwa ayenelisi lokugada umjova kwezinye indawo. So ikudlalisa isikhathi singathi kungaletha kwi-convenience but ikudlalisa isikhathi abe kusenzakala ngoba ngokuya sibili kufuze ukubana US denomination yethu ilingane le $20. In this case kutsho ukubana yona le US denomination yethu ingaba yi-$2,000. Ungakhangela kathesi ubana unqamde ethwele i-1,000 eyama-$2 yebo imali enganani. Yikho kucina kusenza abantu betshontshelwe.
Kudaba lokukhwela kwentengo singathi sokulobuvelo yini njengokutsho kukahulumende?
Ubuvelo bukhona endaweni zokukhwela kwentengo kodwa bunganeno ngoba ngakhangela iprice eZimbabwe idetermine i-foreign currency. Kuza kuthola ukuthi kulabanye abayitholayo ku-auctions system abazama ukuthi bengayithola bezama ukwenza enye imali eningi besebenzisa i-rate engashiyo auction nxa sebethengisa, kube labanye vele abangayidingiyo abasebenzisa i-rate yabo. So uza kukhangelela ukubana ku-economy yethu kulabalandela umthetho, kulabayephula umthetho, kulabo business amabhizimusi labo abathatha esingathi advantage ye-situation bebekhweza ama-price mhlamahlayana nje kodwa kulobubelo compared to i-situation ade siyiyo ensinyangeni ezidlulileyo. Kodwa konke lokhu kufuze sikunanzele ukuthi kungabe kubangelwa ukuthi siqede isikhathi eside siku-lockdown, so economic activity eningi i-limited njengoba futhi singenele futhi ku-lockdown. Kuzaba nzima kodwa sithi ububelo lobuvela ukubana sokuzizeza kwe-economy kumbe ukutshintsha kwezinto kungabe kusenziwa ngamafitshane esithi limited economic activity evela kulockdown.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho. Idale lePhalamende eMelika lizavota namuhla phezu kohlelo lokususa uMongameli Donald Trump embusweni olwe-impeachment. UTrump weteswa icala lokutshotshoza ukulandela imba ukulandule ukuthi nguye owatshotshozela lolu dlakela. Amapolisa athi kulakho ukuqhamuka olunye udlakela ngoba kulabasekeli bakaTrump abaqoqa ukutshengisela bethwele imibhobho ngelanga lokuqala kukaBiden umsebenzi. Sixoxele ntathela izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Amazwi kaTrump lawa kunzima ukuthi singawaphatha njani ngoba ungakhangela kwelinye icele kuvamile ukuthi ngemva kokhetho lonke abantu abancintisayo bayatshela abasekeli babo ama-supporters abo ukuthi khona will defend our vote. Ukuthi babe sitshoni cause lama Democrats ayakutsho lokhu, I mean lapha South Africa siyabezoma uSimamane besho njalo, oJulius Malema eZimbabwe nisayijamisa besho njalo ukuthi will defend our vote. Ukabe kusitshona ukuthi will defend our vote, iyo indaba esingakhuluma ngayo ngolunye usuku, but ukuthi inkulumo zikaTrump zona ngazikhangela iminyaka from lapha aqala ukukhuluma khona engena kuTwitter, ngumuntu othi into efikile ekhanda lakhe uyayikhipha nje. Ukuthi ubani lo bani imthinta njani akakunaki lokhu Trump as long as yena umbono wakhe esewukhulumile.
Udaba olukhulunywa yi-FBI olokuthi kulabantu abafuna ukutshengisela bethwele izikhali bethwele imibhobho ngelanga uBiden ethatha umbuso, ulubona njani?
Singawukhangelayo nje ukuthi it's a democratic right yomuntu wonke, umuntu wonke ulelungelo elokutshengisela. Kodwa kubuhlungu okuzusiza ukuthi e-America impobho iyatholakala kalula nje and iningi lalawa abantu abathola imbhobho unfortunately ngabantu abasekela uTrump. So nxa bephethe imbhobho kusho ukuthi kuzoba lodlakela, kuzoba lokudubulana, kuzoba lokulusekakala kwempilo. Kodwa ke isizathu sokudemonstrator yiye kulilungelo labo ngoba njengabalandeli bakaTrump bayakholelwa ukuthi baqilwa. Kodwa ke ukuthwala umbhobho ke lapho esesaba khona ukuthi kuzaba lokuchitheka kwegazi ngoba each time e-America umuntu wathwala umbhobho kule gazi elichithekayo baba khona abahamba bedula abantu emasinagogo, kube khona abantu abayadula abantu ezikolweni emamolo. So hayi kuyethusa, kwameleke nje be-FBI isitholelele imbiko iqinisekise ke ukuthi ke akulakulahlekela kwempilo zabantu.
Umnumzana Simbarashe Nembaware yintathela izindaba. Ibandla le-MDC Alliance lithi ukubotshwa kweziphathamandla zalo ezibalisa umnumzana Job Sikhala lonkosazana Fazai Mahere kanye lentatheli izindaba uHopewell Chingono yindlela kahulumente yokuhlukuluza labo abaphikisana laye. Abathathu laba betheswa icala lokuqamba amanga ngemva kokwethula imbiko eyayisithi kule pholisa elatshaya usana lubelethwe ngunina eHarare lwafa. Abasolwa bavalelwe njalo bamiswe emthethwandaba izolo lakuthange. Bayakuphikisa ukubotshwa kwabo besithi umthetho ababotshwe phansi kwawo kudala wesulwa yi-Constitutional Court. Kodwa abatshutshisi bathi ulokhe usebenza lumthetho. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Kubuhlungu ngenxa yokuthi i-constitution yeZimbabwe ikufaka mhlophe ukuthi umuntu ongakathonisiswa umsulwa. Kodwa kathesi abantu bethu bayancitshwa ibhel, amaZimbabweans ayancitshwa ibhel, kakhulu abaku-opposition lama-civil society leaders lama-human rights leaders. Kodwa abezanu phefa benza i-corruption besidla imali ebusuku lemini bazihambela nje kungani abalamacala. silabo abantu abazimali ka COVID. Silaye kathesi okuthiwa ngumgwadi Director of Information wezano uthethisa iSouth Africa ehlambaza kodwa kabambophi bathi bazamdisciplina. Silama examples abantu abaningi abahuquluza imali etshiyajwa. Silaye abantu abadla imali eningi ku-Grain Marketing Board, abadla imali eningi ku-Command Agriculture, akukhulunywa ngakho. Yikho thina njengabantu esifuna ukuthula sizalandela i-constitution sikhanga. Kasa sisenza konke kusemthethweni sifuna ukuthi uhulumende lo hayi echiye masinyane ngenxa yokuthi sevele sehlulekile ulolunya uyakuziqhenya ngalandaba lempilo yabantu ngisho lokunanza ukuthi abantu beZimbabwe bafuna
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance Sixoxe njalo lelunga lezanu PF umnumzana Belief Gawule
lezo izephulamthetho ezibotshiweyo Job Scala lo Fatai Maere ukhipha imbiko engamanga ngamapolisa ukuthi babulele umntwana iyo abantu abamele bebotshwe lapho lokho abakukhulumayo lokho bakhuluma nje okwabo nje ukuthi bazama ukuthi bahlezi befuna ukungcolisa uhulumende bafuna ukungcolisa amapolisa bangcolisa uhulumende yindlela abakwabafuna ngayo konke lokho kade bekukhuluma zaba zama ukuthi bazondisa abantu abantu bahlale bezondi bengabazondileyo begcona uhulumende bengcolisa uhulumende ngokunjalo izeplamthetho lezo ezimele zijeziswe ngokubotshwa baya kumemthethwandaba ngokumela amanga bemele ukukhuluma amanga kusho ukuthi ngezinye indlela kulamanye amanga abamele beyajeziselwe njengana lawo okukhuluma bekumbela amapholisa amanga ukuthi amapholisa abulele umntwana ophilayo ozihambelayo ngokunjalo izeplamthetho azijeziswe azilandele ngemuva kwabantu abanjengalaba abantu abadala zama ukuthi babe sonke isikhathi bebe begcona uhulumende lapho kungadingakali khona
okwenza iMDC kanye lamagqwetha abasolwa bathi lokhu yikuhlukuluza nje uMahere uChingono loSikhala ikuthi umthetho lo kudala wesulwa yinkantolo ngokunjalo bathi lezi ngezombusazwe nje ezisegcekeni lingathini ngalokho
engabacebisa khona kumbe ngicebisa amagqwetha awo abakusebenzise khona okwabakuphetheyo ngokubavikela abantu babo khona ngale emakhothi njengoba bevele sebeyizibotshwa nxa besitsho njalo nxa kuyikuthi khonokho abakukhuluma ngakho abami phezu kwakho bethi kuliqiniso akube yiwo umthetho lowo abame ngakhonoko ukuthi ekusekelo sombuso esitsha kasiselakho lokho kodwa-ke engikwaziyo ukuthi amapholisa umthetho bawubonile babone kufanele ukuthi babotshwe laba bantu belandele umthetho okhona umthetho omileyo olizwe
Umnumzana Belief Gawule ngowebandla lezanu PF. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Mike Pompeo wethekelele umsakazo weVoice of America eWashington DC ngovulo lapho agcizelele khona ukuqakatheka kwenhlelo zelizwe lakhe eziphathelanelo kusakaza kwamanye amazwe. Usandekile Mhlanga weStudio 7 uyalandisa.
Lokho bekungokokuqala ukuthi umnumzana Pompeo afike kulendawo lapho agcizelele ukuthi utshela wonke amazwe awethekelelayo ngembali yeMelika yokuqhuba umsebenzi omuhle kakhulu kwezemsakazo.
It's about American exceptionalism wherever and whenever I can because it's true and because it's important. America is good and great. And everyone who truly grabs our founding understands this.
Ukhuthaze umsakazo weVoice of America ukuthi usakaze imbono eqondileyo esekelwa nguhulumende weMelika emhlabeni jikelele. Hashi eyabo hulumende abaloncindezelo abangontando kayiphikiswa. Umnumzana Pompeo unike umzekeliso ngohulumende weChina, Iran, leNorth Korea wathi abahloniphi ilungelo loluntu okuyinjongo enkulu yeMelika.
Governments like those in China, Iran, North Korea, they don't have the respect for the universal dignity of every human being in the way that America does. Indeed, that is what America was founded upon.
Uthe ohulumende labo bafuna ukuthi abantu besebenzele bona kulokuthi kube yibo abasebenzela abantu. lokho kuza ngemva kokutshengisela kwabasekeli bakamongameli Donald Trump abangena edalela ephalamende yemelika yeCongress ngeviki edluleyo ngokungekho emthethweni. Imifanekiso engxabangxoza eyenzakalayo yasabalala enkundleni zokuzilibazisa emsakazweni lakumaphephandaba amaningi emhlabeni jikelele. Lanxa uMnumzana Pompeo wakusola lokho kusanda ukwenzakala, ubikwa engazange akhulume ngakho njalo ekwethekeleleni umsakazo weVoice of America, yona ebucwadlana lesakhiwo seCongress lapho okwaba leziphithiphithi lezi njalo okulokhu kuludaba olusemilonyeni yabaningi. UMnumzana Pompeo uphethe inkulumo yakhe ngokuchayela ihlombe izisebenzi zomsakazo weVoice of America.
You've told everyone who will listen, indeed some who didn't want to, the truth.
Umsebenzi kaMnumzana Pompeo ukhangelelwe ukuphela kuyona le inyanga. UMnumzana Joe Biden ukhangelelwe ukugcotshwa kumaviki ambalwa alandelayo ukuthi athathe intambo zikamongameli. Usekhethe uMnumzana Anthony Blinken ukuthi kube nguye umabhalane kahulumende wakhe. Ngiyimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi owesilisa wempandeni uLisani Ndleya obhekane lecala lokubulala unina loyise utshele amapolisa ukuthi wabulala abazali bakhe ngoba babemthakatha. Iphephandaba leHerald lona lithi umasipala weChitungwiza uzadiliza izindlu ezizinkulungwane ezilijumi lanye eza kiwe ngaphandle komthetho. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salubonani, salubonani basakazi nabathandi beStudio 7, lona okhuluma uGift Sonduku Fowandlovu lapha ePlumtree endaweni yokuhamba. Basakazi, ngicela ukubuza kanti washona uKhaliphani Phukeni? Washona uKhaliphani Phukeni nomakhophe wakhe? Mbese nilungisa la, lokhu uzwa abantu bethi umakhophe washaywa leso zweli ngoba eliNdebele, hayi akele ukukhuluma amanga manje. Umakhophe washaywa ngoba esupportizana. Lokho ukuthi uDouglas Zorunjani ye uyamxotsha kanti ngesikhathi bexotsha uBhebhe angithi babe samnandi kwakusazi babe sazwana kusasemnandi kayekele uDouglas layibusa. Hayi, umakhophe watshayelwa nje ukuthi usupportizana, ya akukho okunye wakutshayelwayo. Kodwa uKhaliphani Phukeni watshonaphi basakazi? UKhaliphani Phukeni wayakwazi ukuthi ukhosi ngabazulu, manje unyenema ukhamisile nje. Hayi, ngiyabonga basakazi, bengithi ke ngiyenhleke nje ukuthi kade uKhaliphani Phukeni wa ngokuhlala zethembisa.
Salubonani balaleli bakaStudio 7, ngingelela kakhulu abafakazi bezindaba zethu. Ngikhona lapha nje sihlupheka seboda, ngingomunye wabalayitshayo. Imoto akazivunyelwa, sesiphendukiswa bhekhi ukuthi wabuyelana eSouth Africa. Iboda sebeyivalile eZimbabwe, asikwazi ukuthi wayehlukunyezwa ngalindlela. Bathi siphile ngaphi?
Salubonani basakazi abahle, uhlelo lwethu uhlelo oluqotho ngu-Alec Nyathi okhulumayo. Hayi, asilapha eSouth Africa uyesaba nokuphuma nje endlini ngoba wazi uma usubuyela endlini uzabuphi, uyawuthi unjani usuyithethe lo mkhuhlane uyabe ungawuthathanga. Kunzima kakhulu, sathi thina ngcono mina nonkosi asingayo ekhaya silinde kuze kube clear. Manye amangala uzumemetheka kangaka uthi siyahamba nekhaya siyebona abantu abethu, sesithi isikhathi kunzima mpela, kunzima kakhulu kakhulu kakhulu. Masikhumbula ukuthi asikwazi ukuzaphetha ngani lo sikhona lapha, abantwana basekhaya thina silapha. So kubunzima bakhona ngaungazi abantwana zaphinde babone futhi kumbe sokuphelela khonapho. Kuba nzima mpela kakhulu emcabangweni, kuyatraumatize mpela kakhulu.
Umsakazi kaZulu nolukhubela ngukhona lowo. umntwana wale ngokudla kwamahlabathi olifulabhuzu esigabeni sasengwanezi kodwa ngokuhlala ndihlala la eSouth Africa bebhola ndaba zomsebenzi ngihlala edabeni thina mina engibhekane nakho ikakhulu ngibona futhi okubhekane nabantu abaningi ababuya kwamanye amazwe ngenkinga le COVID-19 cause i-challenges esinayo manje ukuthi imisebenzi eminingi ivaliwe abanye abantu abaningi baphila ngokudayisa njengabantu ababuya ngaphandle izinto sesiba nzima kuthanda ukuba nzima nabanye sisebenza abanye basenza ema-contractini nabanye kusho ukuthi sokuthandaza ukuba nzima ebantwini ngoba le mali le esikonelelo sikahulumeni bengayitholi wonke umuntu nje ukuthi ayandiyafoka ukudla etafuleni ukubana kuqalasebenza kodwa ngenxa yokuthi imisebenzi ivaliwe ungakhuthi yakhumbula abantu abama-restaurant ama-hotel tefana nanezizesemva kakhulu abantu ababuya ngaphandle kodwa amanye phela yinxa yalokho asevalile abantu bahlele ezindlini noma sendi bafuna imali zamarenti kuba nzima ebantwini bakithi kakhulu thina esilala emazweni impi ithanda ukuba lukhunye impela kodwa sithi maybe ngegama likankulunkulu kuzodlula phinde kubuyela esimeni esihle ngiyabonga abasakazi ngithi kushelelele
Sakazi omuhle siyabonga izihlelo zethu ezinhle sikhuluma kakhulu ngesibhekane nakho amanje kusikwi-lockdown ngamalanga wona lawa bhekane zohlupho sibi singakulindele ukuthi ngwenze nanku sekukhona nabantu esiphila ngokuzihambahambela akula kuhamba nalaba abazamelwayo ukuthi bethengise umbululude ungekwini kwayezikesina lamagola amacimbi ngabasayenelisa ukuhamba ukuyadinga amacimbi kuzahamba ngani sofuna izincwadi usobhuku sofuneka la yonke indawo nje uyabesikola ama-check-up so nobuhlungu esinawo esibhekane na kusukuthi nyamalanga wona la ngu-30 sinakubona sibi kwaphela ikhendile kumbe sithi ingidi ilahle kulukhani kwafa kwelahle ngengidi ingidi zakubona kunzima bakithi umoveni ngwenyadalula
abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sizigqibe ngezivela kwamanye amazwe. Kubhubhe abaphathintambo bakahulumende weMalawi ababili ngomkhuhlane we-COVID-19 izolo. Oncintisa kukhetho lukamongameli kwele Uganda emele ibandla elikhulu eliphikisayo umnumzana Bobi Wine uthi ungenelwe ngamasotsha endlini yakhe izolo atshaya omantshingelane bakhe. Siziphethe ngokukhangela ebezihamba phambili. Kufe abantu abangamatshumi amabili lantathu 23 nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abafika phose inkulungwane 942 belomkhuhlane lo. Ibhanga elikhulu lelizwe elereserve bank lithi liza kwethula i-$50 ebambeneyo kusikhatshana esilandelayo. Kodwa lithi kalilalo uhlelo lokwethula i-$100 kanye le-$200. Iphalamende yeMelika namuhla izavotela ukususa uMongameli Donald Trump esikhundleni ngohlelo lwe-impeachment. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.